Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 Nhlolanja 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobunengi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatijala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphotshwa kwabokuza kwele South Africa, South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto eHillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Keli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bekumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade eyihlukuluza esithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxele isikhulumeli sebandla leli kobulawayo, umnumzana Swithan Jirowotsa.
Hayi, silokudana kakhulu ngoba umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-advocate Nelson Chamisa, ngesenelisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Enketha le nkulumane siyalisiwe ukuthi sibe lama roadshow. Nxa isithi ama roadshow ngisho ukuthi khonokhani kwenziwa ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi be-register ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka-ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 281C omthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu kubotshwa okwenziwe amalunga ethu e-Citizens Coalition for Change eGweru lapha ade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoto. Lokhu sibona ukuthi ikwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sika Robert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoto ye-CCC ihluthune abantu bezano. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangela ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnankakho. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lomongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
madoda siyovota sivotele inkolo
asambe madoda siyovota
madoda siyovota sivotele inkolo
asambe
inkolo eziningi zenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwefirst term yalonyaka ngoba ababalisi abaningi abayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakoBulawayo uMnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba baqalisa ukufunda abagcocela i-ECD bakhanye belokhu belabazali bemagedini kungela muntu obancedisayo okutshengisela ukuthi ababalisi bereka bakho ngaphakathi njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo uMahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Marketing, Robert Treadgold, lezinye izikolo bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda bahamba futhi njalo emalolishini zabona izikolo eziningi ngozigoqela ofusi onyanda landa yonke-ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ uMnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile kathi sisake lingelalutho limanjani abalabisi balambile okungenza ababalisi basuthe $540 hayi amahlaya la esiwabona xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho igovernment ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitshala sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thaunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eZimbabwe National Union of School Heads Zinush labo bakubeke sobala kuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye Sixoxe lesiphatha amandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba balisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibe esikolo, kodwa bekhanya bengela ababalisi bezidlalela ema-classroom. Ukuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini, benanzelela ababalisi abakho. So ke umumo khanya wezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivulwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bebekhona kade bekhanyela nje ukubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesinye umbiko esiyitholayo, izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo le yenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ubana bathole iholo elithile, and becaca ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Imali abayikhayele ubana bayithole, and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba bekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe nguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokubana bize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele izikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabisuba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhayela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asike sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenxa yokuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utitsha osekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova onke ihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex, utitsha uzihoyela ibond. Shiwa eqinisweni laba nxa sesikhanyela siyabondayo, uhulumende sofanakalalela into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe loncedo. Ngoba thina abazali thina lokhu esikwenziwayo ukutshontshela imali ze ngoba siyabhadala ama-fees, izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhadala ama-fees, kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunde kuya. So khona kuyatshengisa ukuthi sile hlupho olukhulu olungelwa qhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde, imfundo yezimbabwe uhlozi lawo luyehla luya phansi. Uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kweziko amanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilainalo uhlonso lwehlela abapasi leyo gcina ungelasho ukuthi upasi okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu, abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniselo khona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo laya lethi offer ezatshengisa ukuthi lawo zimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka emingaki amatisha asekhalela umsebenzi asasebenza asekhalela umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 years kulo hlupho olufana nayo, kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawo uhlupho olusowalulungisa lungabi lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengaye esikole, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi lutho imuli zabo zidubeke.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esigabeni seWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxutshwa kwabokuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni yePulinja Cop Park eHillbrow, lapho okuzaxoxwa ngokududula abokuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abokuza, ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abokuza eHillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Manje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo khulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathinhlambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya donisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, linjani lonke abestudio 7, bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zestudio 7. Nami yazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada lamfihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kamakhuphe lobhurwa kumonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubochamisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu, ngakubona uMakhupe vela kwale kunjalo abamxotshe uMakhupe wenza into elangqo exotsha abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali ngakumthabise njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba naye uMonzura la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Mina ngumoyo uStanley Selwagwelo. Ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu wethu nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola besiba nomhawu bengelabalande bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona kabakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu beseza njengakhona lokhu bethembe imthethwandaba besithi bona abalande the constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho. Thina yasi abantu vele abasoze bengitshela ukukwenza ngomunye umuntu nje osichisisa ikhanda. Sisibabonile kudala ukuthi basichisisa ikhanda and never ever vela kula muntu ozovela etshone west isikhathi elandela abantu abanjengabo Muzo lalabo witness do. Yili qiniso elikhona lona lelo abantu asoziwula abantu asoziyelele nxa bezitshela ukuthi bona bakhaliphile kube bahlakaniphe ukudlula abanye abantu isiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi sizobafundisa sizobatshela sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje obuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olubulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu iphuma namhlanje sicelo naso lapha ngicela kukini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mali imnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kunganani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela iZANU-PF mhlambe angakhuluma abe lobubelo angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba uBelief Gawule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikaMthwakazi ungathi umuntu ohlala la ekhe Canaan nayo leyo Canaan kuyile iparadise emenyezelwa ngabantu bamawashitawa othola isilwane sidla ama orange labantu idlala labantu nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo hayi siyazicelela bakwethu mise necelene ubelief kaule ngeizathu ezikhona ngaye ngifune omunye umuntu kuzani PF baningaba abantu akusuye yedwa umuntu kumele phawulele izani PF kusizwe sikamthwakazi ungathi unembeza nje kuye kudala waphela akanawo unembeza ngiyazibongela bakwethu
salibonani ku studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka lisiphathele wona ngathi ngaqhubela phambili kunjalo mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisisile yabo Nelson Chamisa abantu abayigxekayo ngapha nangapha ukuthi abantu zipolitika balazi ukuthi impilo yabantu kusho ukuthi bonke abantu abasoli MDC bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentendezana uPF bengazi ukuthi kuyaze kube nini abanye bahlupheka khona ekhaya abanye bahluphekele emazweni bebalekela leyo zani leyo ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisisile ebi MDC Alliance yiyo iphathi hamba ngeqiniso ngoba okuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ixhwasa abantu ngokohlaka ukuthi kuthiwe lowo ngumshona lowo ngumndebele lowo ngumvenda lowo ngumshangane lo uyitonga lo uyini so sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-MDC sesisababona babazama ukuphatha kancane beseselo Morgan kuyi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora nabangani bakhe lapho so sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane bebe munye behambe ngokuningi beyivotela leya iphathi iphathe yangisitala ilizwe la lingajika lube ngcono libe lesithunzi lakwezinye izizwe ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma ngoba abanye abezwa bakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo basafuna ukulithatha ezandleni ezimbi ke bekukhombisa ukuthi mhlawumbe bana bangalithatha belibeka esimeni esingcono so mna ngiceda abantu bakithi bonke bevote beke berejiste bonke bayovota bonke nje ngabe kuyangihambi bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elabo chamisa lelo kuboneke ukuthi umehlungeke ube khona sesingaqala-ke manje ukukhuluma hayi manje ngiyabonga kakhulu
ngiyalibingelela osujosefen kanye nabalaleli bonke nginombuzo omkhulu lani ukuthi khonokho kwenziwa ngabezekimobile registration yabo leya abafunini ukuvotisa amasinkwa abantu abafa kudala yini khonapha ngento yabo le bona behlulekane ukuthi bafake izindawo kuyirejistwa kahle ukuvota funa ukuphila ngakho yini khonokho mnayo ukuthi njeambathembi sins ngaba yini nje ngabakwazi ukumama lo umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi uvele ikhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsula vela kumthembi ngibona kathi ndibafuna ukuthi agcine sebevotisa nje abantu nje abaye benamafoni wonke behlulekani kuyavotisa abantu feyafeya kuyarejistisa abantu feyafeya lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu bengasiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani hayi mna nguthembi ukuthi kwakhona lokhu kwama-mobile registration lo bona nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala nomothulandlovu wenkayo kwesikhubokhubo sizani badala
studio 7 ngu-Allen Nyato okhulumayo ninjani nonke balaleli baka-studio 7 hhayi mna ngiyaphila ngilana egoli ya yezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi achaba Zimbabwe abesizwe sikamthwakazi hayi abayimi lo mqondisi yiko umqondisi uzama ukukhipha abantu egibhide kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwi hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu basibulalela izihlobo basibulalela izifuyo basibulalela lo mhlaba lapho esikhona baphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele bayabusa lapho esihleli khona kodwa konke lokho asikubona sihleke siphethe sithi umqondisi akalungile kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana ingane zifakwe engigeni zigigwa zibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu yazwele kethi umqondisa kalunganga abantu isizwe sikamthakazi akhe sivukenini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume emnyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina bantu bakamthakazi emnyameni umqondisi uyakhanyisa uzale sibane kodwa lesi sibane abantu bafuna ukusicima bona basithela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli welemelika uMnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakaMnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugenqulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempela sonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agenqule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence sokumenza ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kulabantu abavela eofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso kodwa nxa wena ungumuntu ungupence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana okunye la ukuthi la ulesifiso sokufuna ukuthi abe ngunext president so uyazibonela yena yedwa ukuthi ngiyekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi singumuntu osetshintshile isimo uthi uTrump ye wayefuna wayazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama election bese ukuthi angakhuluma ingakeli ukukhuluma iqiniso ukuzama samkhathaza kusasa. Mwana nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Xa engaphumele egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yimicabango yami leyo.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uza kuncintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokho kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump phele uwina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu wayelezici ezinenga khula ezetheswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku 5th Avenue eNew York adukula umuntu abantu bamvotela kuphela uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehleya izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engekhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela so isona lesi sizathu sake sokuthi wavotelwe njalo ngcolile ngibona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abana abantu abangivotelayo baza ngivotela ngewine kuphela lokuthi enye into emenza ukuthi acaba ukuthi uzawina ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaning then Wisconsin lamanye laba bacaba ukuthi bona baza sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngeyindlela abona ngayo ukuthi ubona ngani ngawina abantu bazamfuthi sakhohlwa futhi ukuthi uTrump okumnye umnika igunya ukuthi uTrump la masupporter bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa ukuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe phezulu yikho kubenza ukuthi bavotela uTrump ayikho enye into eza uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaza kawina umhlaba ukuthi abe ngupresident kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye abantu bafaka isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State
singangaqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa, South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.